Kulokhu kuqalisa i-lockdown kuningi kakhulu okuhlupha abantu. Uzafica ukuthi abantu bayaphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele ukuthi uye kule mpuphu endaweni ethize abantu bayasabalala bayekhonale. Labantu nje khonokhana ukuthi bebevele bengakujayelanga ukuhlala phansi. Abanye ngabanquma bedinga utshwala njengoba sizwile ukuthi buvaliwe. Abanye abantu belethemba lokuthi engxenye mhlawumbe bangafika endaweni ethize bazafica indawo ethize ivulile. So abantu basabhodabhoda sibila. Konke kanje ukuthi abantu bebevele bevalelwe bengathenganga zonke izinto. Ungananzelela ukuthi isinqumo lesi sathathwa kungolwesihlanu ukuthi ngomvulo wakhona kuzamele ilizwe lihle livale. So ngokunjalo-ke abantu abaningi bavalelwe bengakathengi izinto eziningi. So lokhu begijima abantu besiyale lale bezama ukuthola. Uzafika ukuthi la manzi indawo eziningi ziyavalelwa amanzi, kugcina abantu sebesiya ezibhoraneni sebezama ukuthi bayethola amanzi. So yikho kubangela ukuthi abantu bangahlali phansi isikhathini esiningi.
Liyasuthiseka yini ngendlela amapholisa lamasosha aphethe ngayo abantu ukubabopha lokuthi bavalelwe nje esitokisini? Kwamanye amadolobha abantu bathathelwa impahla abazithengisayo. Kungabe kuleyo indlela engcono yini eyokuthatha abantu kulale yenziwe?
Njengenhlanganiso yokuluka Progressive Residents Association, besivele sike saphuma ngaphambilini sikhankasele ukuthi ngabe kuthiwa kuba le-lockdown yayo yona ibulawe ngokwayo. Njengoba ilizwe belingakabi lohlelo olunjalo. Ngakho-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi zihlale phansi okwamalanga la aselwe ngo-16 ngoba i-COVID-19 le kuzinqatshelwe ukuthi abantu bahlale phansi ngoba nxala kube obayoba besiyalelale kuzaba nzima ukuthi siyenqabe i-COVID-19. So sikhuthaza abantu ukuthi bahlale phansi. Yebo, siyakwazi ukuthi kunzima kodwa isiqongoselo sethu ukuthi abantu abahlale phansi ba-practice social distancing, bahlale ezindlini. Naturally nxa umuntu esethe wabanjwa ngamapholisa amalungelo akhe phose abe ngasafanani lakuqala nxa kade ngakabanjwa. So sibabonile abantu bebhakishwe emarolini laphana besiyafakwa e-centrali langaphi ngapha abantu bethathelwa impahla. Bona nto abantu okumele bakunanzelele ukuthi kade siku lockdown. Nxa kuthiwa lockdown umuntu kahlala endlini ungavele uphume phandle laphana ukuze amapholisa akutshengisele ukuthi into oyenzayo kayifunakali, bayagcina sebesebenzisa abakubiza ngokuthi i-minimum force. But thina esikukhuthazayo ukuthi lanxa sokuthiwe kwenziwa i-minimum force yakhona amalungelo abantu empilo kayahlonitshwe ngenxa yokuthi the moment sebeba-crowda one ndawo sokudefeata the whole purpose yokuthi babakhuze babuyele ezindlini bephilile. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa nxa esithi abambe abantu bananzelele kakhulu i-social distancing yona lana ngoba yiyo esilwisana lawo. The moment beba-crowda one ndawo kusuka kube le problem. Ama-fines nxa abantu kuyukuthi bebefayindiswa bebuyela ngekhaya khonokhana kufana lokuthi luswazi abaye beluchayiwe lolwani ukuthi umuntu angaphinde abuyele endaweni ethize. Kodwa-ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa kahloniphe i-social distancing lanxa sebethe babamba abantu kwenza ukuthi abantu labana ngoba kawukwazi ukuthi omunye uyabe egula lomunye ongakhuliyo mbani. Khonokhana sakuqakathekisa kakhulu. Laba bantu siphinde sibakhuthaze futhi ukuthi amapholisa nxa sethe asesenza umsebenzi wawo, most of the time amalungelo omuntu abe ngasoze alandelwe wonke ngenxa yokuthi nxa sofakwe erolini laphana i-social distancing right liyanakade ulawuhlezi ngikhaya uyabe ungaselayo. Akufanani lokuthi ngakuthi ukuzihlayela ngikhaya.